soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Ikudibana kweza kusihlwa Mthwakazi kustudio 7 ngesonto kumfumfu 2024. Igama lami nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje, ugqitshiwe umhlangano weZANU PF People's National Conference, kodwa kulombuzo othi wenelisile na ukubhula umlilo okhona kuleli bandla. Kuyavotwa eMelika ngeviki ezayo kukhetho lokudinga umongameli lamalunga edalele parliamente. Silazo ezokholo, ezamasiko kanye lezemidlalo. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Umhlangano omkhulu weZANU PF owe National People's Conference ugqitshiwe edolobheni lakoBulawayo. Abanye besithi awusoze uqede ukudlephana okukhanya sokugxila njalo impande kuleli bandla. Umongameli Emmerson Mnangagwa ukhuthaze amalunga ebandla lakhe ukuthi ebambane. Waxwayisa njalo abangaba bephehla inzondano ukuthi bazawukhomba onotshwala. Udaba oluhluphayo kuZANU PF ngolokuthi ngubani ozathatha isikhundla sikaMnangagwa engasuka embusweni ngo-2028 lapho aphoqwa khona isisekelo sombuso welizwe i-constitution ukuthi kumele ehle embusweni. Yena uMnangagwa usetshilo kanengi ukuthi akalaso isifiso sokuqhubeka esembusweni isikhathi sakhe singanela. Kodwa abasekeli bakhe baya phambili ngomkhankaso wokuthi kumele eqhubeke. Abanye bathi umsekeli wakhe uMnumzana Constantino Chiwenga uyasifuna laye lesi sikhundla. Okuyinto ebikwa isiphehle ukufuthelana okukhulu phakathi kwabasekeli bakaChiwenga labakaMnangagwa. Kumaviki amabili edluleyo, isiphathamandla seZANU PF eHarare, uMnumzana Goodwills Masimiremga, utshiselwe iofisi kusehlakalo esinakanelwa ukuthi silokwenza lokulwisana kuleli bandla. Sibuze igqwetha uMnumzana Pardon Tafumaneyi ukuthi ubona umhlangano osanda kugqitshwa lo uqeda na ukufuthelana okukhona kuZANU PF.
Ayisiyo conference eyokhetho abayithi elective congress liyana abayenzayo ezamele ikhiphe ozathatha isikhundla sika sitting first secretary weZANU PF. Ngibona nje ayikuba mischievous kwabantu nje even within the ZANU PF ukuthi beqalise ukugijimisa indaba ye succession, because ubaba uMnangagwa la nxa simchayela yena itheme yake kayikapheli, kanti umuntu uzakhitshwa njani esasanda ukuqalisa. So yi one thing nje engingafuna ukuthi ngi observe ukuthi hayi, kanti sokungani sokuchitshwa sokuncane indawo upresident usanda kungena lo, but phambilini lapha yikho esifuna ukugayela khona ukuthi ngaso kufika ekhethweni lokuthi ngubani osezamela ibandla leZANU PF, and that will be possible about 2027 lapho yikho kungaba nenkame enkeme yendaba. But lapha na mboni mina Nkomo, ngikupha ukudonselana nje, kuyadlula lokhu Nkomo lo.
UMnangagwa ubona echiya mpela isikhundla njengokutsho kwakhe yini, kumbuzama ukuvala abantu nje kuphela lapha, kanti lo Chiwenga laye engaba esifuna yini isikhundla lesi?
I-credentials yakhe nxa ngiyikhayela mina, ubaba usesebenzile, nxa ekhuluma esithi hayi yena useqedile, mina ngibona ngani useqedile ubaba? Amboni mina ukuthi uzafuna ukuthi ethi 2028 echove ephambili. Chasi 2 years ina uyabesefunani amboni mina Nkomo ngikhayela lapha siqedile isadaki lapha uthethe abantu wahamba labe plaza lakhe batshengisa ukuthi uyalima inkomo zikhona ama leaders bahamba babona mina ngihlengi ungabona indoda isikutshengisa isibaya sayo hayi iyatshengisa ukuthi hayi indoda ngesibaya ngisele ndawo lapha azahamba khona seretire ngumbono wami mina Nkomo ngikhayela khonokho ambona ngani mina bamhlambela manga mina umdala ngibona ngani uyaphuma umdala but nxa ana decide ukuthi elalele omama laba bahlabela lama youth lawa I think it will be a big disaster both for his legacy and also for all those others ababhizi bedonselana ngingazi ubaba uchiwenga ukuthi angabe efuna laye there hasn't been any indications ukuthi uyafuna kumbe kafuni
umnumzana Pardon Tafumane ligqwetha sixoxela ekwelebhilitani sokusele iviki elosuku olulodwa kuphela ukuthi uZulu waseMelika ayevota kukhetho lokudinga umongameli omutsha ndawonye lamalunga amadala ePhalamende omabili abalisa ele House of Representatives lele Senate kanye lenkokheli yezabelo ukhetho lolu luza kwenziwa mhla ka 5 ngolwesibili ngeviki ezayo abancintisa kukhetho lukamongameli ngunkosikazi Kamala Harris yena ozamela ibandla lamademocrats lo mnumzana Donald Trump oyebandla lama Republicans. Okwamanje unkosikazi Harris ungumsekeli kamongameli futhi uTrump yena uke waba ngumongameli weMelika kusukela ngomnyaka ka-2017 wazophuma ngo-2021 ngemva kokunqotshwa ngumongameli Joe Biden. Ababili laba baphakathi kokukhankasa bedinga usekelo ezigabeni ezibaluleke kakhulu ezaziwa ngokuthi ngama battleground states. Indaba ezihamba phambili kulolu khetho zigoqela olwabantu bokuza bona uTrump athi uzabadudula ngobunengi babuyele emazweni abo enganqoba. Kulodaba njalo lwempilakahle yabesifazana ephathelane lelungelo labo lokukhipha izisu okuyinto unkosikazi Harris ayiqakathekisayo. Uphenyo luveza ukuba ababili laba bangwetshikilo bhanqa. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ngcwethi kwezombusazwe umnumzana Efidlela Ncube.
Akukacaci kahle ukuthi ngubani ozanqoba ukhetho phakathi kukaTrump loHarris ngenxa yokuthi lokho bengutshikile obhanqa kuze kufike namhlanje. Ngakho-ke ngokuhlaziya kwami ngibona sengathi asoze sibekwazi ukuthi ngubani ozanqoba ukhetho kuze kufike lolo khetho kuvotwe kubalwe ukuthi kungabalwa amavoti kulapho esikokuzacaca khona ukuthi ngubani onqobileyo. Okwamanje hayi zindala zombili.
Kumadale omabili ePhalamende ungathi kuyacaca yini ukuthi iliphi elizanqoba kumbe iliphi idale eliza kuya kuliphi ibandla?
Ngibona sengathi amathuba mahle nxa uyiRepublican Party ukuthi uthathe iSenate ugcine njalo iHouse of Representatives. Siyakwazi ukuthi iHouse of Representatives ingaphansi kwama-Republicans, iSenate iye ngaphansi kwama-Democrats, ngenani elincane kakhulu ngomuntu oyedwa sikubale kanjalo. Ngakho-ke amathuba okuthi ama-Republicans athathe iSenate sibona sengathi makhulu nxa sikhangela. Kodwa-ke kusengenzeka lokho kungenzeka. Kanti-ke amathuba ama-Democrats ukuthi athathe i-lower house, i-House of Representatives, aphansi. Kodwa kusengenzeka okungenzeka njengoba sikhuluma ukuthi ukhetho yinyamazane enyongeke uzuliqede kuze kwenzeke izinto. Kodwa-ke lo ozabe enqobile ukuba ngu-president kuba lula nxa ngabe iparty yakhe njalo inqobe ku-Senate yabuya yanqoba ku-House of Representatives ngoba kwenza ukuthi inhlelo zakhe imithetho afuna ukuyitshaya akukwazi ukuthi akwenze lula kulanxa lezo zindlu zombili kumbe inye yazo iphethwe ngelinye ibandla.
amazwe omhlaba wona ngobuningi bawo singathi ukhona yini phakathi kuka Trump lo Harris afuna enqobe kulolu khetho kumbe sokusiya ngelizwe lapho
Kuya ngokuthi kuliphi ilizwe singalinganisa nje ukuthi nxa useRussia ufuna uTrump nxa useUkraine ufuna uHarris nxa uyi-European Union ufuna uHarris ngokuba uTrump umuzwe ekhuluma izinto ongazikhwabithiyo kanti ke nxa uyi-Israel ufuna uTrump amanye amazwe ke lawo ayafuna uHarris kumbe uTrump kusiya ngokuthi yiliphi lelo lizwe kanti kamanye njalo kakusaze kube lomehluko phakathi kobudlelwano balawo mazwe leMelika kungakhathalekile ukuthi nguTrump kumbe nguHarris kodwa amanye kuyaba lenguquko enkulu ngakho ke kuya ngokuthi yiliphi lelo lizwe
Umnumzana Efi Lela Ncube yingcweti ehlaziya ezombusazwe njalo ulandela imikhankaso yokhetho lwaseMelika Zimbabwe Kesingene kuhlelo lwamasiko
Sigcina masiko wethu
Owenze Zibonda bazayo lamukela kuhlelo lwamasiko Ngilikami umthembo sithembayo uKeep Stube Namhlanje ke lomnumzana Muso Ngwenya ingcwadi kwezamasiko esintu Baba Ngwenya bingelela abalaleli
Siyabingelela kaDube kubafakazi nabalaleli
Ye, akusitele ke ukuthi kwenzakalani kusikhatshana nje esilandelayo khanya kukhona okuqathekileyo uza kwenzakala emathwele
kunokudala nje ngokwezi kuyona nyanga esikhangelele kuyo kwakudube sivaya esikhumbuzweni sempilo ebizwa kuthiwa yimbembezi bhaki eyagcina esibizwe kwathiwa igadadi ngenxa yomunye owayelibutho lamangiso ebizwa kuthiwa ngugodadi yikho ke sikhangelele ukuthi abantu babe khona ngobuningi ngoba nxa ukhangela le mpi yenzeka ngomnyaka ka-1893 ngenyanga kalwezi 1st November nje kwaba le mpi laphayana embembezi lapho kwahlangana khona ibutho lakithi ngempela libambene lebutho lamangisilele elaliholwa ngumajor Patrick Forbes behambisana nalona uRose loyo obizwa kuthiwa ngu-CC John Rose
singathi-ke kolapho kwathunquthuli yebona
kwathunquthuli olukhulu kakhulu ngoba uzakhumbula ukuthi lapho laba amangisi babe lamadoda abalela ku-8,000 kunabantu ababephethe izibhamu lezi ezinde okuthiwa ngama-riflemen ababebalelwa ku-20,000 yikho ke sizwa kuthiwa kwabanjana kakhulu nabakithi nabo sizwa kuthiwa ngempela hhayi babengazibekile phansi
kulapho wavela khona ukuthi ivala ngebhejo asikho khonapho
kunjalo sibili ngoba kukhanya ngani amadoda lana ayele sigogoga lesi esibizwa kuthiwa emakudani esiyiso ababethuza ngaso ngempela kwasho ukuthi amaqhawa akithi lawa aziqeda ananzelela ukuthi into okuyiyona ekhafula ukufa iliyana yilapho esizokuthiwa bamemeza abanye bethi ba uvale ngebheji lokhu uvale ngebheji lokho ekungamaqhawa ngempela ayezimisele kakhulu babudube ngendlela yokuthi babekhetha ukufa befela ukuvikela isizwe nenkosi yabo
so-ke kuqakatheke kangalani ukuthi kunanzwe khonokho
kuqakatheke kakhulu yikho lapho okwenza ukuthi umuntu azazi ukuthi ungubani futhi azi lokuthi kubaluleke kangakanani ukuvikela indawo yakho njengoba liyabona nje abafowethu angifuni uzwakale futhi njengomuntu ole-tribalism kodwa uzakhumbula ukuthi amakhiwo ekufikeni kwawo laphana asebenzisa abafowethu ababevela empumalanga ngapho esizokuthiwa kwakubaleka kulamadoda ampela ayebalelwa ku-600 ayevela ngapha ebuchabuleni bencedisa ekutheni kwehlulwe amanye ama-afrika afana nawo siyabona impilo sesiyiphila namhlanje sibona sekulabantu abangelanhlonipho asebefika nje beqa imingcele bekwazi kahle ukuthi indawo lena ingabafowabo abangapha kulolu hlangothi lwasentshonalanga kodwa kunabantu abafika bezithathela behlala angikhulumi ngezinto ezilamabhizinisi elapho kubonakale kulo mnotho khona bavele bazithathele ngendlela yabo lokho kwenza kube nzima ukuthi futhi into yakhona siyi-challenge ngoba siyabona nohulumente naye into yakhona akalandaba layo ukuthi kwenzakalayo esesize sesicabanga ukuthi mhlawumbe ubona ukuthi ngoba iningi labantu abathathayo yilabantu abavele besehlangothini lalapho kuzalwa khona laba abangabaholi bethu lokho-ke ngempela kuyabonisa ukuthi shuthi into yaqala kudala nxa kwakulamadoda abambisana namakhiwa ekutheni kwehlule abantu bakubo namhlanje labo bantu futhi yibo futhi laba abenza lento esasiyiwanga lamakhiwa
Yes, siyakuzwa kakhulu baba Ngwenya kodwa ke hayi isikhathi asisavumi siyabonga kakhulu ukuthi kulathi namhlanje kuhlelo lwamasiko kungathinda kusasa baba Ngwenya
siyabonga sihlanganeni khona
Ngithathele lithuba ukuthi ngibonge ubaba uMbuso Mgwenya, ingcwethi kwezamasiko. Asihlanganeni kuhlelo olufanayo ngeviki ezayo. Lilami uMthembu Sithembayo uGifts Dube.
Siyabonga Gibbs. Uhlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Zintimkandla.
Siyalibona ngihlozi inkosi esithandekileyo. Sibonga leli thuba lokubana siyahlangana kumbe sihlangana singabaphilileyo kungumsa wayo inkosi esithandayo engakhathali ngokuthi sisona okungakanani, kodwa usasinikile amathuba thina esikhona ubana siphile. Simbonge simdumiseke uJehova ngalokho. Namhlanje ke kuvuselela umoya sizakhangela amazwi esiwathola eTestamenteni elidala njengokuloba kwaZakhariya okuyincwadi yokucina eTestamente elidala singakayi eTestamenteni elitsha. Sizafunda uZakhariya isahluko sokuqala, sifunde indima nje ezimbili, indima yesithathu lesine. UZakhariya chapter 1 verse 3 lo verse 4 kufundeka kanje. Verse 3, ke bayisho wena kubo uthi, usho kanje uJehova Sebaothi uthi, buyelani kimi, usho uJehova Sebaothi, ngiyakubuyela kini, usho uJehova Sebaothi. Verse 4, ningabi njengaboyihlo abaprofeti bokuqala bamemeza kubo bathi, usho kanje uJehova Sebaothi uthi, ake nibuye ezindleleni zenu ezimbi nasezenzweni zenu ezimbi. Khepha kabalalelanga, kabangiqaphelanga, usho uJehova. Nanzelela lapho esibale khona kuZakhariya. Aluba yimi engangiloba, ngangiqalisa nje ngoverse 4 ngilandelisele ngoverse 3, kodwa ungasenani amazwi ayafanana. Uthi uNkulunkulu lapha kuverse 4, abantu babantamo lukhuni, abantu bokungathi bakholisa ukwenza izinto ezimbi. Liyatsho elizwithi, ake nibuye ezindleleni zenu ezimbi nasezenzweni zenu ezimbi. Indlela ezimbi ngezinjani? Asiyo ndlela lezi kumbe ezameva kumbe imigwaqo legcwele amapotholo, kungayisikuthi izinto ezinhle. Kodwa-ke indlela ezichuwoyo yilokhu okwenziwa ngabantu abathi bayaphila. Nxa uthi uyakhangela emakhaya lapho esisuka khona, esihlala khona sonke, kulabazali abangabantu abadala, kulabantwana, abanye ngabasakhula, abanye sebengabantu abadala, kodwa abantwana, kulezihlobo ezindala lezincinyane. Indlela zalaba bantu zokwenza ulutho kazifanani. Ezinye zinhle ziyabukeka, ziyancomeka, ezinye lawe uyazibona akulandlela enhle elandelwayo. La into enhle ukuthi yena lo hamba ngendlela embi uyazazi. Umntwana ongalaleli abazali uyazazi, umntwana oyisikliwi uyazazi indlela zakhe, umntwana ongathumekiyo oqamba manga azantshontshe lezinto zalaba ekhaya omele size yena uyazazi indlela zakhe ezimbi. Lokuhamba ayiganga labanye, angabuya azochuma ekhaya uphike ulandule ukuthi uvela kwenza ububi, uyabe sazi ngaphakathi kwakhe. Phela indlela ezimbi kazisweli ukuthi kuvulwe imilomo ukhuzwe abantu kusa kwamalanga. Indlela ezimbi lezenzo ezimbi lo mazenza uyazazi. Lawe ezakwe indlela ezimbi zingakayifika lemphakathini uyazazi. Bantwana linelisakhulayo, lungisani indlela zenu nezenzo zenu, nibuyele kuJehova. Asikhuleke Thixo, siphambule endleleni zokwenza kubi, senze izinto eziqondileyo ukwenzela ukuthi lawe ubuyele kithi. NgoJesu ngiyakhuleka, amen.
Sibonge umfundisi Thandeko Sintimkandla ngohlelo vuselela umoya. Kwezemidlalo umfowabo kaPeter Ndlovu uMarco Duve uthi kungaba into enhle kakhulu ukuba uPeter akhokhele inhlanganiso elawula ezemidlalo yenguqu eZimbabwe Football Association iZifa. Kubika uJoseph Njanji.
Uthube uthi lanxa uPeter engazake batshele njengemuli ukuthi lesifiso naso ukuba ngumongameli wenhlanganiso yezifa, yena ngokwakhe ngakuthakazelela lokho.
Kulelwazi olumeni ngebhola kuba ngcono nxa libidwa ngumuntu owazi into ayenzayo kulo muntu othi alapha sekusebenza imali kuphela kungafa sekufika.
Kwengeze wathi ukuqakathekisa imali yikho sekubulele umdlalo wenguqu weZimbabwe.
Isystem ngaseyadayiwe ngabantu abangasobe bhola. Iningi kathesi sebengena kubhola ngokufuna imali. Like abanikazi bama-teams bayabhatala forever, which is paid. Ngabhatala abanye abantu ukuthi benze into ezingasizo zebhola.
IZifa izaqhuba ukhetho lokudinga inkokheli yayo yentsha ezasebenza ngokugcweleyo ngomnyaka ozayo. Okwamanje lenhlanganiso iholwa liqula elakhethwa yinhlanganiso yenguqu emhlabeni jikelele yeFIFA ukuthi liqondise inhlelo zalo mdlalo ngoba zazingahanjiswa kuhle. Lanxa bazancintisa bengakabhaliswa futhi layo uPeter engakatsho ukuthi uyazifuna yini isikhundla lesi, abalandeli benguqu abaningi bathi bafuna yena ngoba ululwazi olujulileyo ngomdlalo kanobhutshuzwayo. Nanku udlale waze wafinyelela eNgilandi ku-English Premier League. Sibuyele odabeni lukaDube lubaba oseleminyaka yokuzalwa engamashumi ayisithupha lambili 62, njalo uqale ukudlala ibhola esasengumfanyana efunda esikolo seSt Patrick's lasesobukazi. Usuke lapho wadlala kuqembu le-Youth Contact Center wasedlulela ku-Highlanders edlalela iqembu labasakhulayo.
Ngangifithi ngangisekholeji ngidlala ku-Highlanders ngama-holiday asesuka ke futhi esesiye ekholeji nasesiba ekholeji ngadlala esikolo sethu akaletare Pindura kona njengakuma ukuthi ngizakala kuPindura kuDivision 1 ngatshansela naye kwanda asuka ke laphana ngaseplamt ngadlala khona ngale futhi.
Abadume okwamagama kwezenguqu ngakibo kaDube ngabafowabo abathathu uMadinda, uPeter kanye lomuyi uAdam. Udadewabo u-Evelyn Laye ube ngumgadli weqembu le-Highlanders Royals wobukhali. Lalapho engasadlali uDube uqhubeke ephatheka kwezemidlalo wafundela ukuba umqeqetshi kanye lokuphatha abadlali umanager. Kudala iqembu le-Highlanders belisaziwa kakhulu ngohlelo lokuziphekela abadlali balo besasebancane libalolonge ngobuciko babe ngumthwentwe ohlaba usamila. Abadlali laba bagoqela uPeter, uBenjamin Konjera, uMercedes Banda, uWillard Khumalo kanye labanye. UDube uthi i-Highlanders isaselalo ikhono lokukhiqiza abadlali abalohlonzi olufanayo kodwa uthi abalandeli bayo kumele babekezele.
Create the same patience ngoba o-coach eswalawo they are good parait kodwa nxa singela patience sifuna ama-results vele nje kuba nzima ukuthi ukhoshi ethi 1 year sesikhala sesithi team ayibe i-backup. Kuyadinga ama-players fanele go out ema-reserve nangaphi nangaphi sibuye labafana sibafake ku-academy yethu. For example, kathesi njengoba nje ubona i-team yonakele khona kugcele abafana bephuzu 9 bafike ezandleni zethu manje.
Okwamanje uDube uphethe isithupha sokuqeqetsha ese-CAF B lezinye ezokuba ngumphathi wabadlali u-team manager. Ngimele i-Studio 7 ngoBulawayo ngingu-Joseph Njanji.
Sizigqibe ngehlandla lezokholo namuhla sihamba lomculi osacathulayo oziviza ngebhinca lodumo. Lapha uphethe idlalate lakhe elitsha. Ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Ngiyatholakala ngenkundleni zokuxhumana laphana kuFacebook page lami, latholakala ngasearch Tipping Ngalodumo, ngiyatholakala nakuTikTok futhi ngokunjalo Ngalodumo. Bese kuthi kuma-bookings mhlawumbe uma ngabe funa ukubhukha, ngitholakala kule nombolo 071 91 944 17. Ngiyafoneleka, ngiyatholakala nakuWhatsapp. Ngiyabonga kakhulu.
Ibhinqa lodumo lisigqibela uhlelo lwethu. Ukuziphetha ezosuku nanzi ebezihamba phambili. Ugqitshiwe umhlangano weZANU-PF People's National Conference kulo mbuzo othi, kambe wenelisile na ukubhula umlilo ovuthayo kuleli bandla? Uyavotwa eMelika ngeviki ezayo kukhetho lokudinga umongameli lamalunga edale lephalamende eleCongress. Besilazo ezokholo, ezamasiko lezemidlalo. Kwanele Mthwakazi olivalelisayo nguntungamili Nkomo, Nkololo Gwana kwamatukandulo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.